kathesi ngibona kuzahlupha ngoba esibhedlela ngesikahulumende amanesi akhathwa arecruit-a khonale uhulumende yayenza online konke sokwenziwa ama-interviews ke nasesithola-ke ilisti ukuthi hhayi lina thathani lo lalo asinamandla ukuthi sithi hhayi lo asifuni kumele uvela ngayo yikho ngibona kuzahlupha kusasa kungaba yinduro kwaqhawu-ke sokulwisana-ke khonapho
singathi-ke ababuya khonapho po ungabatshela usithini ngoba bacabanga ukuthi enxa kwenziwa khonapho
singathi abantu laba babengabantu bacabanga ukuthi ngama-student uhulumende yena ukuthi hhayi akumelanga babuye ngoba kuyalo kuyini uhulumende isibhedlela sakhe nguye odeploye abantu so umuntu angeke azigwele afike ethi khona yena efuna ukungena ekilasini aqabe si-training kuyabe kungekho emthethweni lokho kuyayenza ukuthi baboshwe ngamapholisa
singathi abazetshengisela futhi bathi babe begida behlabela khonapho befisa ukuthi khonoko osokwenzakele kubiselwe emuva kungasaqhubekeli phambili abantwana laba abangenileyo bakhitshwe kambe kwenziwa khonokho
abantu balelungelo bekwenza izinto zabo kodwa kuyamele ukuthi nxa besenza njalo njengo umbuso walo uhulumende obusayo kuyabe kumele ukuthi nabale-police clearance noba laphana esibhedlela kuyabe sokungani ba-trespasswa nxa bengela police clearance bengabotshwa
ye phosela okugcina-ke baba khonapho
abantu bakithi nxa bona bekhala kumele balande uhulumende khona ngale harare beyikhuluma labo khonapho lapha khonapho empilo isibhedlela silapha kobulawayo kula bantu okuthiwa ngama-politician kula ama-m p kulani bangaphi bona abantu yibo kumele ukuthi ngabamele abantu hayi khona ukuthi abantu bavuke babuya bezotsha itoyitoyi bekotshwe ama-politician angaphi yililizwe ngalitsho ukuthi abantu laba kabakhulume ngama-politician abazohamba bebakhulumele eharare ngalo.